Amakhampani asuswa koBulawayo ahanjiswa eSalisbury ngenjongo yokuthi vele bebefuna ukuthi besuse yonke into koBulawayo. So akwethusi ukubana khathesi masihlezi sibone sokuthiwa i-trade fair kugcwele amakhampani avele eHarare. Ungakhumbula ngesikhathi sohulumende ombambaniswa kwaba le DMAF, kuthi DMAF yangikhona umukhumbula ayizange yacina ifikile ngendlela eyiyo ngoba kwakudonselwana. So ukuthi uBulawayo ebe yisheli njengalokho kuyikho kuyavela manje, and akufuzanga kwethusa abantu kuze ukuthi kusibonise ukuthi yimpumela ye-relocation, yimpumela ye-marginalization yemathebheleland eyenziwe ngaboma. Ngoba i-relocation yamakhampani le yayisenzelwa ukuthi vele yonke into ibe seSalisbury, kusenzela ukuthi abantu bangapha bephile nzima kube lobuyanga.
Manje nxa wena ukhangele okwenzakalayo khonokho, akusoze na kugcine kubangela ukuthi i-trade fair icinise seHarare kuphela ngenxa yokuthi amankampani amaningi abe sevela khona koBulawayo kungela?
Mbona ngazathi ekugcineni vele izagcina ilingasabi khona yona i-trade fair, kumbeni njengoba kathesi kubuya wona amakhampani eSalisbury, mina bazagcina bekubona kungaselani, kungasela sidingo sokuthi bebuye ngapha begcine sebesithini kuyaba le agricultural show be-exhibite khonale. Ngoba lapha kakhulu nje baye bezivakatshela, even ona la ama-parastatals ungakhangela abekhona langa, kodwa bayaletha abantu abasuka khona leSalisbury bebuyela uzibuza ukuthi balandeni. Kubuye abantu abaningi nje abanye uthi yabo bonta, hayi, yindlela yokuthi bedla imali, yindlela yokuthi bathola ama-allowance.